o e indebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lechana njani mthwanga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 16 kuNcwabakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Eyi bakithi izinto bakithi laziyazonke izinto zikhwelile ziyadura. Asithwele nzima bakithi. Amagetsi asiwaboni abuye busuku ehambe busuku.
Bekuyisiphithiphithi kugijinyiswana okukamangoyela egundwane phakathi kwamapholisa labasekeli be-MDC eHarare ngesikhathi abe-MDC bezama ukutshengisela. Amapholisa ababhaxabula njalo avopha abantu abedlula amashumi ayisishiyagalombili. Kulembiko ethi abanye ekade begqoke impahla zamapholisa ababhaxabule abantu ekade befuna ukutshengisela eHarare ngamabutho labasekeli bezanu PF. Induna yentabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni ugwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emibili namuhla. Kuwoza Friday sise wange lapho esihamba khona le qembu leGwejani Benda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekuyisiphithiphithi kugijinyiswana okamangwele egundwane phakathi kwamapholisa labasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla. Abasekeli be-MDC laba bebezondiswe ikwalelwa ngamapholisa ukutshengisela. Amapholisa abikwa ebophe abasekeli baleli bandla bedlula amashumi ayisishiyagalombili njalo babhaxabule kakubi abanengi. Kubika uMavis Gama.
Bebecula ingoma ebezigcwele imbiko ekhuthaza inguquko elizweni engalethwa kuphela ngumkhokheli wabo we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Amapholisa abenyakazela edolobheni leHarare ikakhulu endaweni yokwetshisela e-Africa Unity Square lapho bekungavunyelwa khona abantu okuyiyona ndawo lapho bekumele ukutshengisela kwabe-MDC kuqalele khona. Unkosazana Sithobekile Khubone isakhamuzi semzini we-Highfields ngomunye wabekade befuna ukutshengisela.
Eyi bakithi izinto bakithi laziyazonke izinto zikhwelile ziyadura. Asithwele nzima bakithi. Amagetsi asiwaboni abuye busuku ehambe busuku.
Usenator Lillian Timvias ongeyinye yenkokheli ye-MDC usole ukuvinjwa kwabo ukutshengisela ngamapholisa.
Iphathi yami i-MDC alayenze ngamswali yakwazi ukuthi bakanamusile kuthiwa khona sile demo namhla and it's according to the constitution of Zimbabwe which is the supreme law, so angikwazi ukuthi okuhluphayo nguyini.
Kodwa enye yenkokheli yohlangothi lwabatsha ebandleni lezanu PF umnumzana Mabutho Moyo usole lokhu kutshengisela ethi akuyi kuguqula lutho kusimo esikhona elizweni.
So umuntu olambileyo vele ungamtshela ukuthi hayi hambe ezalokhu usazuza suthi nxa ungumuntu vele ongacabangisisi kahle uyakwenza lokhu, but bona bebesazi vele ukuthi kuzenzakalana emgwaqweni abayanga. Konke lokho kubi kusebenzisa abantu ngendlela eziphansi.
Enye ingcwethi kwezomnotho lezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya upha umbono wakhe phezu kokutshengisela okuhlelwe ngabe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Amapholisa behlulekile ukusisa umthetho ngoba umthetho uthi wona bafanele nje baphonge utshelwa ukuthi kuzaba lokutshengisela. Abalamvumo yokuguqula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi okwenziwe ngamapholisa lamhla uxotsha abekade bedinga ukuzotshengisela kusemthethweni njalo bebesenza umsebenzi wabo wokulondoloza ukuthula elizweni.
Thina we have said it ukuthi people they say kulama peaceful demonstration mabekhuluma yes, but on the ground the situation is different. That's what I'm explaining. yalandela ukuthi ebutiriro abantu kade bephaka amatshe emgwaqweni amapolisa yeli to move in and disperse these and off gathering.
Wengeze u-assistant commissioner Nyathi ethi akusilo qiniso lokho osekuphume enkundleni zekulenjini ukuthi bakhona abafileyo kusehlakalo salamhla. Ngaphambilini kwalokhu kutshengisela, amapholisa ayekuma emigwaqweni yonke engena edolobheni leHarare ephumputha lokukhwathaza wonke umuntu obengena bebona ukuba uthweleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kusenjalo kulembiko ethi abanye kade begqoke impahla zamapholisa ababhaxabule abasekeli beMDC ekade bezama ukutshengisela eHarare ngamabutho. Abanye njalo ngababikwa bengabasakhulayo bebandla leZANU-PF labo ekade begqoke impahla zamapholisa. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule, kodwa omunye obekhona ekutshengiseleni lokhu umnumzana Peter Moyo olilunga ledali lephalamende kubandla leMDC uthi kube sobala kibo ukuthi amapholisa abahlaseleyo lawa ebengayisiwo mapholisa oqobo.
Thina singena ethawuni ekuseni sathola ukuthi khona ha amapholisa abahambisa abantu zindlini, singalibona lihamba nje lingu-5 so bayalitila ngaphi xa ngekho emoteni bahle balibisele bathi buyelanini. So abantu kade bezidingela iy'ndawo zabo ezokuthi bahambe. So abantu bacine sebuthala laphayana elathi nge-Market Square laphaa baseqalisa ukuhamba ngendlela bebaningi sibili besiye-African Square. Ukufika bafikile sibili but bacine sebesi-rounders phakathi kophana bathela ama-tiergas phakathi. So sasesiphuma laphaya phuma basivalela emgwaqweni laphayana umandela laphana ukuthi sitele ngoba siyimota zethu ongathi ugatshana ngoba sizonti kona i-situation yangkhona kayimanga kahle. Abanye basivimbelela abanye besitela langapha abanye besitela ngapha abanye besikwa besika khonapho kuthayi icathulo abanamabhatons but engikubonileyo mina abantu abaningi ade bekuyuniform yamapholisa aso mapholisa amapholisa pholisa sibili siyakwazi i-BF yabo ngabantu abatrain.
So ubona ungani ngobani bona labo kade bechabana
socha sibili bathi ama uniform yike ngubondileyo mina ngoba amapolisa polisa they were professional abanye bangikhona sihlanganelana ngoba even ukuthi siphume khonapho kade sezunjele khona siphume nendadi igcwele amapolisa ngokuthi ngabe kade befuna ukuwusitaya kade bekasitaya but baphongukuzimela bedlula behamba bebona eceleni. So laba kade betshaya abantu kutshengise emgceke ukuthi khona kaso mapolisa polisa
ukuthi aso basekeli bezanu-P F laba okuthiwa ngama-youth militia
kungaba njalo as well ngoba kudala vele koba bekuyenza during umgabe yikwaba bekuyenza sibili ukuthi abantu labayana bayafika bagqokiswa ama-uniform ungakhangela siyafika yinti square ukhona omnye kade umpolisa kade etshaye umbhobho se-alize bullet akula muntu owenza into zobulema ngobhobhokule crowd enjalo.
Umnumzana Peter Moyo lilunga ledale lephalamende kubandla le-MDC. Leli bandla lithi lanxa livinjwe ukutshengisela eHarare ngamapholisa namuhla lizaqhubeka ngenhlelo zalo zokutshengisela kwamanye amadolobho abalisayele Bulawayo, iGweru, iMasingo kanye leMutare. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukutshengisela abakade bekuqoqile abeMDC akusazange kwenzakala ngemva kokuba abasekeli balelo bandla bakade beze kuzotshengisela behlathelwe ngamapholisa akade bavimba abantu ukungena enzikini yedolobho leHarare. Abantu abaningi babikwa belimele kakubi abagoqela abesifazana lentathelizindaba. Ekhuluma emhlanganweni lentathelizindaba phandle owenzelwe emzini weMilton Park, umkhokeli weMDC umnumzana Nelson Chamisa uthe lo abengasaqhubanga uhlelo lwabo eHarare bazaqhubekela phambili besiya kwamanye amadolobho.
This is a creature of a settlement that has to come through comprehensive reforms.
Yebo, liza kubona lokho kutshengisela okulokuthula kusenzakala emalangeni alandelayo kwamanye amadolobho. Sizaphinda njalo sibuye lapha eHarare. Lokhu akusikho ukuphetha ngohlelo lwethu.
UChamisa uqhubeke ethi ukwaliswa kwabo ukuthi batshengisele kuphambana lomthetho kanye lesisekelo sombuso.
We are a constitutional organ. The party that won the elections on July the 31st.
Silibandla elinanzwa isisekelo sombuso wesizwe. Senza inhlelo zethu ngokusemthethweni.
Whenever we do things according to the law, they obviously do not treat us as such. That's why we must review our strategy.
Ngomvulo abeMDC bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo lokutshengisela kobulawayo njalo amapolisa aziswa kudala.
Ngomvulo sabe sikobulawayo ngolwesibili siyabe sisegwelu, ngolwesithathu eMasingo, ngolwesine eMdare. Amadolobho lawa azanikezwe ithuba ukuthi izakhamuzi khona lezibe lalo zibe lesikhathi sokuyatshengisela emgwaqweni kulandela amalungelo abo kuconstitution yaseZimbabwe usection 59.
Amapolisa abikwa ebophe abantu abedlula amathumi ayisiyagalombili eyide emizini ebalisela emavuku kambuzuma e-airport leminye abacatshengelwa ukuthi bebesendleleni yokungena enzikini yedolobho leHarare ukuzatshengisela. Ukuphathwa koludaba ngabazomvikela abomthethandaba lohulumende kuthiye uzuwe ekhathazeke kakhulu ngokubotshwa kanye lokutshaywa kwalabo abakade bezama ukutshengisela. Umnumzana Mfundo Mlilo, ingcwethi ecungumeyo zombusazwe, yena-ke uthi lokhu kungenza ukuthi uhulumende kaMnangagwa abonakale engathi kazimiselanga ukulondoloza ilungelo loluntu.
Lokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende ngathi ngala sinikele abantu bekumele ukuthi avumele abantu ukuthi bayenze i-peaceful demonstration, ngoba sokuthi amalunga e-MDC labantu nje jikelele beZimbabwe befuna ukuthi batshengisele, ngoba kule nhlupho eziningi eziselizweni, amagetsi kawakho, i-fuel kayikho, izinto ziyadura, umkhonomo wethu kawuhambi kuhle.
Abebandla le-ZANU PF bakusola kakhulu okwenziwa ngabe-MDC bethi kuphambana le mithetho yelizwe, ngoba sebefuna ukugenqula umbuso kaMnangagwa ngendlela engayisiyo. Elinye igqwetha eliyale ukuqanjwa ngegama lithi ukumiswa kokutshengisela okwenziwe ngabezomvikela kwasekelwa ngumthethandaba we-High Court bekumele kwenziwe phakathi kwamalanga ayisikhombisa hathi ngelanga lokutshengisela lokhu. Ngimele isidwo 7 seHarare, ngu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Abasekeli bebandla leMDC lozulu weZimbabwe jikelele abahlala kwele Bilitane batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe bechothoza umbuso weZANU-PF njalo besithi uMongameli Mnangagwa kumele asuke esihlalweni. Sixoxele siphathamandla sogatsha lwaleli bandla olwabasakhulayo eBilitane, uNkosazana Kimberly Bebe, wachasisa okunengi.
Sifika saqalisa ukuhlabela ingoma, saqalisa ukukhipha amakhadi abhalwe ngobubi obenzakala eZimbabwe, sathi sifika saqalisa uku-addressa abantu, sikhala sayenza lo mthandazo ekuseni khulekela bona laba bantu abahlukuluzwayo ekhaya. Khe siqeda khonapho abasebenzi beZimbabwe Embassy pha eLondon babiza amapholisa baqamba amanga bathi thina kade sifuna ukubatshaya, thina kade sifuna ukuyenza i-violence phandle kwe-embassy. Amapholisa athe efika athola thina sizihlabelela peacefully, kade singatshaya umuntu, asizange sitshaye anything, thina kade sizihlabelela peacefully, siyenze peaceful protest. Amapholisa saxoxa-xoxa lawo, amapholisa asilinda-ke. And then amapholisa asanda ukusuka kathesi. Into ebesiyenzakala futhi abantu basayine i-petition ehambe ku-Prime Minister ubaba uBoris Johnson. sibhalile izikhalazo zethu kupetition yonaleyi ukuthi uhulumende weZimbabwe ilegitimate ubulala abantu bangamasela baphethe abantu ngohluku. So thina njengamaZimbabweans eLondon eEngland sikhathazekile ngakho, sikhathazekile ngezihlobo zethu eziphethwe ngohluku njalo sifuna ukubona uhulumende weZimbabwe ujeziswa international community.
Ungathi vele bangaka baphatheke ukutshengiseleni lokhu khona ngapho e-UK?
Ngade sifika inamba noma 100 kodwa ukuthi kusuke kwaphazama ukuthi kathe sizulu selisina kodwa abantu lokhe bekhona phandle ezulwini. Kule tent ekhona efakiweyo kodwa tent yangkhona incane, abantu babuyile ngaphandle kwezihlahla, abantu bathwele amabhana, amanye amabhana lamampikitsha aphumile kubo Facebook la kubo social media. Abantu baphumile sibili, abanye basuke eKhatshana, abanye basuke Portsmouth, abanye bagade ngamabhasi balala begade ibhasi ubusuku bonke ukuthi bebuye khonapha eLondon. Abantu babuyile ngempela.
Unkosazana Kimberley Bebe isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo ku-MDC kwelebhilithane. Khonapha eMelika, abasekeli be-MDC labo batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe. UMike Wove weStudio 7 uxoxele omunye wabaphatheke kulokhu kutshengisela, umnumzana John Womera.
Izo lami nguJohn Omera.
Kuyini okulethayo lapha nasesigodleni eWashington DC?
Lapha ngizobika kwabakithi ukuthi leyi bantu benkosi sicela kungena enhliziyweni zenu, engqondweni zenu ukuthi khona hayi impilo le esiyiphilayo akusiyona mpilo eyiyo esabelethelwa ukuthi khona siphile.
Kodwa ubona ngani ukutshengisela lokhu okwenzakalayo lapha eWashington DC? Ubona ngani kuyasiza?
Kuyasiza, kuyasiza.
Ngani uthisho?
Kuyasiza ngenxa yokuthi nxa uthuli umuntu engazi ukuthi khona ophakathi kobuhlungu uzwa ubuhlungu enhliziyweni yakho. Umuntu ngeke azibone ukuthi khona ubuhlungu obuzwayo bungakanani. So definitely
wena njengomunye othengiselayo namhlanje isifiso sakho yisiphi?
Isifiso sami ngesokuthi siphileni impilo yokuthi khona uzitshele wena ungumuntu ukuthi khona okutholayo angitsho ukuthi khona imali eziningi ozitholayo amamiliyoni, hhayi impilo esimple and straightforward. Uthi mina ngifuna impilo esimple and straightforward, ngiziphilele impilo yami kahle, hayi ukuthi ngeshophu ngiyekuhleka ukuthengisa ukuthengela abantwana izinkwa.
Ubona ngani yena umnumzana lo osemshamisa ulapho ukwenza ukuthi isifiso sakho sifike?
Ulaso sibili, ulaso kakhulu.
Yena umnankazake
usetshengisele ukuthi akanaso leso sifiso, ngoba ngesikhathi engena yena uthi khona ezitshela yena ukuthi ngiyosengupresident wathembisa ukuthi ngensuku 100 days uzabe setshengisele ukuthi khona hhayi useluthi impilo engcono. Kodwa kula kwenzayo instead izinto zatshintsha, udube wawangikhona wayengezelele ebantwini.
Yini umbono wakho mayelana nalokho okwenzakalayo namhlanje?
Kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu ukuthi abazali khona manje asathathane njengabantu, sesithathana njengenyamazana. Uthi inyamazana idonki uyayitshaya, uyitshayele ukuthi iphuza amanzi, uthi natha amanzi. So usushaya lo muntu, umuntu ongihambelayo umtshaye.
Umnumzana John Womera ngomunye wabaphatheke kuhlelo lwe-MDC olokutshengisela esigodlweni someli weZimbabwe namuhla eWashington DC khonapha eMelika. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni elubhekise emhlanganweni we-African Union kwele-Tanzania. UMnangagwa usolwa ngabanengi ngokusebenzisa amapolisa ukuhlukuluza uZulu. Inhlanganiso esizimeleyo lazo ezilwela amalungelo oluntu lezigodlo ezigoqela eseMelika, eseBhilithane lomanyano we-European Union lazo zisole amapolisa lohulumende ngokuhlukuluza abantu. UChris Kande weStudio 7 uxoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukuthi uvele sokuhambelana lembele yakho neZANU PF ngoba nxa yena upresident wayekhulume wathi yena nxa bethengisela kwemthethweni abantu bayavunyezwa sokuza kwethusa ukuthi kungathi kungani idale beqala libalisa kungathi amapholisa libalisa ngoba umthetho vele sizaguqulwa. Vele besithi funa umthetho wakhona uzaguqulwa ukuthi uncede ukuthi abantu bakhulume okusekugcekeni. So sekutshengisela vele ukuthi uhulumende wakhona kalandeleli umthetho wesisekelo sombuso.
Bakhona abanye abathi okwenzakalayo lokhu kukhomba ukubana kukhona ukudonselana amandla kubandla leZANU PF.
Leli qiniso ngoba mina ngithe ngimi khonaphana sisimi nje labantu imilo council wami ngimtshena sithi laba bagqoke iuniform le sibona le ngaso mapolisa angathi ngamasosha bebezimele nje kuhle. Kodwa ukuthi sokufika enye igroup ebivelela phecheya ngahle ngathi mina igroup leyana ehamba ngezimota lezana yiyo ebamba ukutshaya abantu. Ngihle ngamtshela ngathi mina engxenye kusho okutshengisela ukuthi i-command system sibile kwiZANU PF ichiyene. Ngibona ngathi mina kulalaba abantu abavele bekhona emapholiseni kumbe ama-sergeant abavele bengabantu bakomgabe abafuna vele ukuphazamisa izinto ngoba vele kusitshengisele ukuthi ngoba simi isikhathi eside abantu besihlezi phansi bezisabelela kungenzele lutho kwasokuthi phutsha nje abanye sebezotshaya. Kuthi vele i-command structure yakhona ichiyene kuloku phikisana lokungangenelani phakathi kwe-system yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yincwethi ecubungula ezombusazwe. Ku-Livestock namhlanje sixoxa ngokutshaywa kwabantu ngamapholisa eHarare namuhla ngesikhathi bezama ukutshengisela kuhlelo obelubizelwe libandla le-MDC. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendi weni namuhla ugwetshwe ukuhlala ejele okwinyanga ezilitshumi lasificamnwembili kuthi eziyisithupha zabekwa eceleni. Abanye akade setheswa labo icala lokuphatheka ekubhidlizeni impahla yesakhamuzi khona le entabazinduna baphiwe isigwebo sokwenza i-community service ezikolo lasemakliniki.
Umanji unkosikazi Gladmore Mushowe ugwebe unduna Ndiweni ethi ngoba uyinkokheli bekumele abambe umthetho. Udumisani Dube igqwetha elisuka emathonsi Ncube Law Chambers ebelimele unduna Ndiweni labanye uchaza impumela yedale.
Izakhamizi ade zethu sicala lo lenduna uKhayisa zigwetshwe kweminyaka emibili inyanga ezizithuba zisaspendiwe ukuthi for iminyaka emihlanu ezayo fanele bethola bile cala elokuthi ize impahla ngomlilo okanye i-violence. Then ezinyanga ezi-18 kuthiwa fanele beyenze i-community service ezikolo lasezibhedlela entaba zentona. Kodwa for uChief Khayisa ukhitshele inyanga eziyi-6 which was suspended for iminyaka emihlanu ukuthi afanele bethola le cala elifana nayo. Then e-18 kuthiwe kufanele eseve phakathi. Vele uChief even engayejele bese sitshele size amaphepha eyaphila ngobubethemba sithi kakhanya ngasozethola i-justice sisilo siqalile vele kusebenza amaphepha eyaphila ezahambisa e-court kusobala konke umuntu ade kuye enkundleni ukuthi lesandla esinye isitikileyo esade sithungamela izinto enkantolo.
Abantu abezelalela ethonisiswa uNdiweni balinde kusukela ekuseni kwaze kwaba lihola lesithupha ntambama. Umtshutshisi umnumzana Kudakwashe Jaravaza utshele idale ukuba unduna uNdiweni wadiliza umuzi wesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. Umbele ubikwa wayamangalela ikhosikazi lakhe uNonkanyelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda emuzini wakhe. Kubikwa induna yaPaula ukuba uMbele ahlukane lekhosikazi lakhe, kodwa lokhu akusenzakalanga okwabangela ukuba induna ithume abantu ukuba bayediliza umuzi kaMbele ukuba asuke esigabeni ngoba ehluleke ukulandela isinqumo. Lokhu kubikwa kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuwoza Friday lamhlanje sisewange njalo sihamba lekwejani bendi okuliqembu likamuyi uChristopher Shoko. Lanxa isimide iminyaka uShoko edlule emhlabeni, iqembu lakhe lisaqhubeka ngengoma njengakudala njalo lithi liqinisa ka. Leli lidlalate lalo elitsha elilesihloko esithi ungakonani, liqukethe ingoma eziyisikhombisa. Sibuze umkhokheli wekwejani bendi usizwa ngendaba Ncube ukuthi bawuqhuba njani umsebenzi.
Hayi, umsebenzi siyawuqhuba kahle sili, hayi nabantu sebejayele, sebesijayele, hayi siyawuqhuba sili, siyabhodabhoda indawo yethu lapha eZimbabwe, siyangena kubobhinga sibhoda sibuya siye sifolia forward inwanje.
Balamukela njani abantu nxa lithe lafika esigabeni bazwa ukuthi iqembu likaChristopher Shoko likhona liyadlala esigabeni?
Asibabuya ngokuningi fela abantu, kunje lokho bedonselana besibiza lapha nalapha. Into esihlupha yeyona la amafutha ngezimoto ukuthi sihambe indawo zonke, kodwa abantu basamukela kuhle.
Amadlalate wathi ngokutshona uShoko ukuze kufike lamhlanje selilamangakhi?
Ngangaphambani sibona engafika kubo 89 khonapho.
Ngathanda ukuthola idlalade lenu leli, lamanye amadlalade enu bangalixhuma njani kumbe athengiswa ngapi?
Kakhulu ezisuku sasiyenzi kwathengisa kugrama kuzetemsigrama, but manje asokuhlupha ngale abantu sebesizithengisela, abathi ngabe thola inumber bayakwanisa ukuthi bemfonele then sebezithola ingoma.
Zithini inombolo zakho?
077 81 34 534.
Kuziphinde Ncube.
077 81 34 534.
Iqembu leli lihlabela ligxile kakhulu olimini lwesinambiya, liluxubanisa lesitonga lesindebele lapha lalaphaya. Baphuma ke enkundleni abafana bekwejani band ngale ethi Zunu Zose. Kwejani band besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abantu abaningi balimele ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa bezama ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela olubizelwe yi-MDC. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla Mangwe Ndiweni ugwetshelwe ukubika okweminyaka owodwa olengxenye. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.